eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 21 kumpandula 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Angazi ukuthi bakhetheleni mina, kodwa ngibona ukuthi kwenza le nhlanganiso engikhokhelayo ithajamuka eyaziwayo kakhulu ukukhanka nomkhankaso yokutshengisela lento ezinjalo. Kodwa emfuneka ukuclarify ukuthi ukutshengisela kwethajamuka isikhathi esiningi wangibona sitshengisela ngokuthula.
Amapolisa ekade ehlome ephelele ngezikhali ezigoqela induku lentuthu ehitshayo angene ngodlame eMedia Center eHarare abopha umkhokeli wetajamuka umnumzana Promise Mkhwananzi.
I think the opportunity for Umnangagwa ukuthi etshele diaspora what type of contribution the government expects from abantu abasediaspora, ebatshele ama-changes that they can expect ukuthi bebone i-new dispensation yakhe izabisenza.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labosomabhizimusi kanye lezizalwane zeZimbabwe eNew York khonapha eMelika, lapho aze khona emhlanganweni we-United Nations. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi noma kanjani kumele baphuthe imidlalo yalonyaka bephakamise inkezo ye-Chibuku Super Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa avehlome ephelele ngezikhali ezigoqela induku lemibhobho ekhafula intuthu ehitshayo angene ngodlame eMedia Center eHarare namuhla abopha umkhokheli wenhlanganiso yetajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi esemhlanganweni awenze lentatheli izindaba obuphezu kokubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Kubika uMavis Gama.
Ngaphambilini uMkhwananzi utshela intatheli izindaba ukuba uthole ucingo luvela emapholiseni esithi ayamfuna ukuze ambuze phezu kwezehlakalo zayizolo lapho kuqhamuke udlakela lokulwisana kwamapholisa labaphila ngokuthengisa besala kususwa lapho abasebenzela khona phakathi kwedolobho leHarare. Ekhuluma ngaphambilini kokubotshwa kwakhe, uMkhwananzi uchasise ngokuthintwa kwakhe ecingweni ngamapholisa.
Yebo, kuliqiniso ukuthi amapholisa angifonele anjayele ucingo esithi afuna ukukhulumisana lami ngesehlakalo esenzakale esigodlweni seHarare izolo. Ngabachazisela ukuthi hayi, namhla ngolwesihlanu, uma ngingabuya ngolwesihlanu ngiyakwazi ukuthi lizangivalela limvulele ngemanje, angisoze ngenelise ukwenza khonokho, ngizabuya ngomvulo ekuseni sengikhulume lamagqwetha ami sesi-prepared. Ngemanje kuseni sizahamba ke epolisi ukuthi amapholisa afunani kithi.
Isimanga uMkhwananzi uthi amapholisa ekhethe yena kudaba lodlakela olwenzakeleyo yena angalani lalo.
Angazi ukuthi bakhetheleni mina, kodwa ngibona ngani kwenza le nhlanganiso engikhokhelayo ithajamuka eyaziwayo kakhulu ukukhanka nomkhankaso yokutshengisela lento ezinjalo. Kodwa emfuneka ukuclarify ukuthi ukutshengisela kwethajamuka isikhathi esiningi wangibona sitshengisela ngokuthula, senza ukuthiwa ngesikhiwa ama-peaceful demonstration, ama-peaceful protest avunyelweyo njalo emthethweni omkhulu welizwe singathi i-constitution, ungabala u-section 59 of the constitution. Iyacaca ukuthi hhayi uZulu weZimbabwe nxa lokukhonona labo balemvumo yokubuthana batshengisele bahambe kumbe bayebona u-ofishali kahulumende bemchasisele udumo lwabo. So lokhu yikhothini esimanene nabo.
Okudanisayo uMkhwananzi uthi ukuhlukunyezwa kwaZulu ophila ngokuthengisa kwenzakala langosuku lwamhlaka 21 Mpandula, lapho umhlaba wonke uqakathekisa imisebenzi yokukhankasela ukuthula umhlaba wonke.
okwenzakala eZimbabwe kulusizi njalo kuyayangisa kujikele kwezinto aphansi ukuthi sithi thina namhlanje sinanzelela ulanga lokuthula kodwa uhulumende uphethe izikhali usemgwaqweni ithe zidla ngapha namhla khonoku mbona inkalakata zamaroli zamasotsha bethwele imbhobho bethwele amatiye gasi bethwele induku leziyana begijimisa abazama abantu abazama ukuthi basize abantu babo and lokhu kubuhlungu kakhulu and thina akusiphathi kuhle ikubona silapha sikhuluma ukuthi hhayi uhulumende kazithile azithibe akhulumisane labantu kuhle nxa kuludubo lokuthi idorobha selengcolile amavenda angcolisa amavenda lawa azwisisa ukuthi hayi akumelanga idorobha lengcono ungakhanya isikhathi esiningikade ezivele lapha benzela khona bayathanyela bayenza all those things yikho thina sifuna ukuthi sikubone sikukhuthaze ukuthi hayi bafakwe ezindaweni zokuthi labo bayakwanisa ukuthengisa kodwa bebe bananzela ukuthi labo kumele bakline lokho kokubuya le nduku ethawuni induku ezangikakhemuzi esintwini sikhula sikuzwithi
engakathathwa ngamapholisa umkhwananzi ubetshele umhlangano lentatheli izindaba ukuba abenhlanganiso yakhe bafuna uhulumende ehlukane lendlela yokusebenzisa udlame kubantukazana akhulumisane lenhlangothi zonke ukudinga indlela zokulungisisa udaba lwabaphila ngokuthengisa laba lugqitshwe kokuphela kuthi inkokheli ye-Organizing for Zimbabwe yona ikhuthaza uhulumende ukuba aqale ngokulungisisa okufuqa abantu kungena ezitaladeni ukuyathengisa hathi ukuhlukumeza uzulu ozama ukuziphilisa lo mhlangano ongenwe la inkokheli yenhlanganiso yezifundi eyeZimbabwe National Students Union ZINASU layo esole kakhulu indlela yokusebenzisa udlame ukususa abaphila ngokuthengisa laba ezitaladeni zeHarare ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezilichumi ezifele engozini yokubhewuka kwebhasi ebisiya eJohannesburg kwele South Africa ivela eHarare ekuseni namuhla. Ibhasi le ngenkampani ye-Intercape njalo ibhewukele duzane lePolokwane kwele South Africa. Kunakanelwa ukuthi bonke abafele kulingozi yizizalwane zaseZimbabwe. Amapolisa athi abalimeleyo bangamachumi amabili lasithupha. Kusenjalo kulenye njalo ingozi yomgwaqo ebulale abantu abahlanu ekubhewukeni kwekhombi emvuri emangweni weMashonaland Central namuhla. Amapolisa athi asadingisisa imbangela yalingozi. Kodwa abanye bathi ikhombi le ibigijima kakhulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana labo somabhizimusi kanye lezizalwane zeZimbabwe ngempela viki kuqala lamhlanje edolobheni leNew York khonapha eMelika lapho azaphatheka khona emhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Osomabhizimusi azahlangana labo ngabakwamanye amazwe labeZimbabwe bekhulumisana ngemizamo yokuvuselela umnotho. Izizalwane zeZimbabwe nje jikelele uzahlangana lazo ngesonto. Emhlanganweni weUnited Nations uMnangagwa uzakwethula amazwi akhe ngolwesithathu. Sekhume isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo elilunga lezano PF umnumzana Kelvin Manduna yena othi into enhle kakhulu ukuthi uMnangagwa ahlangane lenzalo yeZimbabwe esizwa izikhalazo zayo.
I think the opportunity for uMnangagwa ukuthi etshele diaspora what type of contribution the government expects from abantu abasediaspora ebatshele ama changes that they can expect ukuthi bebone new dispensation yakhe izabisenza. I-contribution ye-diaspora ihulumende has been talking a lot about it but abantu bafuna ukwazi ama-concrete measures ukuthi bazakwenzani. I think thina esiku-diaspora lathi sizwisile isikhalazo eziningi on many things from economy, idubo zokuthola ama-documents, interest about dual citizenship, etc. So it will be an opportunity for, I think, an honest exchange. And I think umlanga kwa umuntu olalelayo, and hopefully he will take home a lot of the concerns and as a kulinywa diaspora and take some action.
Udaba lokuvunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote ubona luphathwa yini?
I think it's a valid issue, and obviously bazakhuluma ngayo indaba yangkhona, but I think so soon after my election it's something they can begin ukusebenza ukuthi for the next election ka 2023 bebone ukuthi bazakwenza njani abantu bebanisa ukuvota from outside Zimbabwe. But for now, I don't really know if it's a priority issue. Yes, abantu bazakhuluma ngayo, of course, it's important kwabantu base diaspora. But among ama priority to get this, I think should be in the economy and all the into the cholera that we are facing. I think those are much more priority issues.
Kweminye imihlangano aza yenza mhlawumbe labatshali bezimali kanye labakhokheli bakwamanye amazwe, ubona senelisa ukuthola yini uncedo olungavuselela umnotho welizwe?
Kunzima ukuthola aid or imali. As you know, we are still under ama sanctions from iMelika. Basitshelile ukuthi bafuna ukubona izinto ezenzakala before they will remove those sanctions and voting against Zimbabwe kuba IMF and so on. I think okwakathesi priority yakhe is to really emphasize into ye new dispensation and open for business.
Umnumzana Kelvin Manduna lilunga lezanu PF elihlala khona pha eMelika.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 lagu 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inani la sebebulewe ngomkhuhlane wesihudo sekholera selifike kumachumi amathathu lasishiya kalolunye 39. Aba ngamachumi amathathu lanhlanu balaba bantu iza khamizi zeHarare. Abogatsha olubona ngemfundo yeprimary lesecondary bathi basebenza katalala ukubona ukuthi izifundi zesikolo seGlenview 5 Primary eHarare kazisoze zilahlekelwe kakhulu izifundo ngokuvalwa okwesikhathi esifitshane kwesikolo lesi ngemva kokuqhamuka kwekholera. Unobhala omkhulu kulolu gatsha unkosikazi Sylvia Utete Masango uveze lokhu izolo ngemva kokuba abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni yAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bekhuthaze ukuvalwa kwezikolo zonke elizweni ngoba zingenelisi ukuphatha udaba lwekholera lolu. Abe Artos bathi inhlanganiso inhlolisiso asebenzile iveza ukuba izikolo zonke elizweni kazilamanzi ahlanzekileyo eneleyo loba izambuzi. Ngokunjalo bathi nxa ungaqhamuka lomkhuhlane ezikolo kulakho ukuba lomonakalo omkhulu. ku Live Talk lamhlanje sikhangela ingxabangxoza eqhubekayo phakathi kwamapolisa labaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Tanzania zithi kufe abantu abedlula ikhulu engozini yokugenquka komkhombi kumfula othela kuLake Victoria izolo emini. Abahlengi lokhe bedinga abangabe besindile kulingozi njalo sebefumane phose abangamajumi amane. Ele India selisungule uhlelo lokubhala phansi amagama abantu abafunyanwa belamacala okudlwengula abesifazana, amantombazana labantwana. Kodwa ugwalo lwamagama ezigangi lezi luzafinyelelwa ngabomthetho kuphela. Inhlanganiso yabadabuka kwamanye amazwe ezwekazi labensundu asebehlala kwele South Africa, i-African Diaspora Forum ithi ikhathazekile kakhulu ngenani labo tshekesha begolide bakwamanye amazwe abafela emigodini yakwele South Africa kulandela imfa yabahlanu abane babo kwizizalwane zeZimbabwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
Ngokusho kombiko wamapholisa abahlanu laba kudotshwe izidumbu zabo sezibolile, kanti kucatshangelwa ukuthi bawelwa umgodi kwathi abanye otsheketsha bakhipha izidumbu zabo bazilahlela phandle. Nyakenye kubile zehlakalo eziningi zabotsheketsha obekudotshwa izidumbu zabo kukhanya ukuthi badutshulwe kubangwa imigodi yokutsheketsha le. Osaphethe isikhundla sikamgcinihlalo enhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana U Kumba uthukwethekelela kwabo kulezi ndawo kuveze ukuthi iningi labotsheketsha kule migodi ngabavela emazweni angumakhelwana.
They are seeking for our help and they don't know who else to seek for help.
Badinga usizo lwethu, abasakwazi ukuthi baqonde ngapi. Isimo lapha sinzima kakhulu. Iningi lalaba otsheketsha bavela eZimbabwe, eMozambique, eLesotho, leSwaziland.
Iningi laba eZimbabwe abakule migodi kwezinye indawo elindwe ngabahlomileyo, abanye babo ababe ngamabutho emazweni afana labo DRC balile ukucindezelwa amazwi abo lemifanekiso ngesikhathi bekhuluma lani ntathezindaba. Bathi loba imali beyithola kulezi ndawo nyanga zonke kufa abantu bewelwa ngamatshe, abanye befela phakathi ngokugula, abanye begalula emanzini phakathi kwemigodi, kanti abanye bayabulawa empini zombango wendawo osekutholakale kuzo igolide eliningi. Omunye wabo umnumzana Mkhululi Dube odabuka eBtamtri uthi yimpilo abangayifisiyo le ingozi, kodwa ngeke bekele ngoba yiyodwa indlela abalayo yokuziphilisa lemuli zabo.
Abantu bayashona impela, so ngakho nisixhase ngento zamamayini nawo amathuluzi nayo imaterial. Mhlawumbe singasinda sikwazi ukuthi mhlawumbe sisuke lana engozini sikwazi ukuyisebenza mhlawumbe ngasekhaya, ngoba asingeni ngoba sithanda imali, singeniswa yindlala.
Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena laye oyethekelele imigodi le ukuyakhulumisana labo otsheketsha laba uthi kudingeka bonke abangasiza otsheketsha laba bahlanganise amakhanda bakhande icebo lezasindisa impilo zabo.
Sizakhulumisana ke National Union of Mine Workers, sikhulumisane lohulumende, sikhulumisane futhi nohulumende waseZimbabwe kulabo business people beZimbabwe labanye abangancedisa ukuthi sibonti bengancediswa njani, ngoba sizama ukuqeda indaba ukuthi abantu belokhu befela emgodini eseyavalwayo.
Ngakho linye uhlangothi uhulumende uthi uphakathi komsebenzi wokunqabela ukusetshenziswa kwemigodi le ngokungekho emthethweni, njengoba iningi layo vele kungena kuyo kuyingozi enkulu ngoba eminye sekuleminyaka edlula amathuma amabili yavalwa. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Ndlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi kumele baphuthe imidlalo yalonyaka bekuphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ukuze kucace ukuba kule nqubela phambili ekwakheni kwakhe kutsha leli qembu. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yenguqu ihlandla lokuqala lomncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup iqale namhlanje lapho iqembu leHarare City elinqobe khona leBulawayo City nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare enkundleni yeRufaro. Ohlohlele iqembu leHarare City nguWilliam Manondo ngehlandla lokuqala lomdlalo. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leFC Platinum elizadibana khona leLechapungu enkundleni yeMandava. Ingezi Platinum Stars izadlala leHerentals enkundleni yeBaobab. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leLeni Crude ngaseNational Sports Stadium, ukuthi iqembu leDynamos lizadibana leLebulawayo Chiefs ngaseRufaro. Ngensonto iqembu leHighlanders lizadibana leLeyada ngaseBarber Fields. Njalo umqeqeshi weqembu leBhoso uMatinda Ndlovu uthi abasoze balidelele iqembu leYada ngoba inkezo yeChibuku kumele bayiphakamise lonyaka.
Yeah, it's a trick encounter ahead of us, but this is the only
lomdlalo esibhekane lawo awukho lula, kodwa umncintiswano lo kumele sizame ngamandla ethu wonke ukuba senze kuhle kuwo. Yebo, kambe abafana imizimba esasebuhlungu ngemva kwalokhu abakade bebhekane lakho ngeviki edluleyo, kodwa kuzamele badle okwakha umzimba ukuze balungele ukudlala ngensonto.
Iqembu leBhoso lizaphinda njalo lidibane leLeyada emdlalweni weligi ngeviki ezayo. Njalo uMatinda uthi abafana bakhe kuzamele babophe ziqine bathi phezu kokuphakamisa inkezo yeChibuku baphinde njalo baqede besendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane. Kweminye imidlalo yeChibuku Super Cup ezadlalwa ngensonto, iqembu leCapes United lizadlala leZPC Kariba enkundleni National Sports Stadium, kuthi ele Triangle lizadlala leShapane Mine ngaseGibo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje siphinda udaba lomculi womdumo werumba uMagwaba ehamba leqembu lakhe leThe Pioneers bephethe idlalete labo elithi Sezimbonga Ngobulongwe.
Uyabona lapha ngasibaza ngowami, uyabona lapha ngasibaza ngowami umkhondo. Uyabona lapha ngasibaza ngowami umkhondo.
Leli lidlalate likaMagwaba elesibili njalo lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela yona le engomnini sihloko dlalate.
Sifundo sona silamehlo.
Ingubani kahle kahle linsizwa ezibiza ngoMagwaba.
Ngokwegama elipheleleyo ngingu Christopher, ngizalwa endaweni yaseTsholotsho kwaMakhaza, isibongo sami ngesakomoyo. Yimi engikhokhela iqembu leMagwaba and the Pioneers. Abalandeli bami bonke abasendaweni ezihlukahlukeneyo, ngidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu kulokho elikwenzileyo ngokungisekela lokungisaphotha ekukhipheni kwami i-single track yami ngo-2016 mfika emculweni eyayithi Ukubuyisana Reconciliation.
Sezimbonga ngobulongwe lapha ukhuluma ngani Magwaba?
esihlokweni sami lesesithise zimbonga ngobulongwe ingoma yami khungethe inkulumo eqondane ngqola lapho ebantwini abayehlelwe yisehlakalo esokuthola ukuthi usizile umuntu but in return kafisa ukuthi abonge ngesibongo sakho ufuna ukubonga ngobulongwe njengokwenza kwembuzi mayingena esifayeni lapho elala khona kuyindlu yayo
ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi impethu
uzwana kanjani kanti nomuntu owacijumuza umdakayise uphila kanjani yena nabantu abahlukumeza umdakayise
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Abalandeli ngibathanda kakhulu kuso ngiyacelisa nabo ukuthi bebekwazi ukuthi bane space esikhulu kakhulu enhlizweni yami bayinto yonke kimi ngiyafisa ukuzibona lami kusasa ngikwelinye izinga so bafowethu ngiyalithanda lonke ngibonge kakhulu interview especially kangaka Mr. Nkomo
Okwamanje umhlabeleli uphakathi kokupheka idlalate lakhe lesithathu elilesihloko esithi ucakide secelesile Uphuma ke enkundleni uMagwaba and the Pioneers ngale ethi bantu abami Umfana wecholocho uMagwaba ehlabela ke kamnandi lapho ehamba leqembu lakhe le The Pioneers. Uthi umhlabeleli abangathanda ukuthola idlalate lakhe lingamxhoma kunombolo zakwe le South Africa ezithi +27655513943. Inombolo njalo +27655513943. Ukona njalo ku WhatsApp. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. amapolisa abehlome ephelele abophe umnomzana Promise Mkhwananzi ongumkhokheli wetajamuka. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.